siyabonga Chris Lojonga emakhaya linjani siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 23 ngoNtulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sacela usizo from the United States Embassy. Basithembe basinika $9,000, just above $9,000. We are going to challenge this kulokhozeni ukuthenga imbuzi. Uthele mama, already kule project yembuzi, the person got project. But the idea ukuthi kuempower omama economically.
Inhlanganiso ezilithumi lanhlano ezisemsebenzini ephathelane lentuthuko zithola usizo lwemali yama-grants phansi kwesikhwama sikamongameli Barack Obama weMelika.
Abantu badanile emizini lapha izini ezimulini ngenxa yokuthi abaningi sebelahlekelwe ngumsebenzi ngendlela yesusa ithemba ukuthi ngabe kambe kusekhona lokhuyana okuthiwa i-job security kulona lizwe.
Isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esenza kube lula kubaqashi ukuthi baxotshe izisebenzi mahlayana sesiphikisiwe edalele Constitutional Court.
Iqola labasakhulayo elihlala kwelinye lamalokitshi kobulawayo angelamandla kagetsi seliqale umsebenzi wokuletha amandla la agayiwa ngelanga awesola.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esenza kube lula kubaqashi ukuthi baxotshe izisebenzi mahlayana sesiphikisiwe edalele Constitutional Court. Izisebenzi ezimbili ezilethe lolu daba emthethwandaba ngeviki edluleyo. Izisebenzi lezi ebesebenzela inkampani yeZuba Petroleum Private Limited ziphikise ukumiswa kwazo umsebenzi yilinkampani kodwa iSupreme Court yanquma ngeviki edluleyo ukuthi inkampani le ibingephulanga mthetho ngokuzimisa umsebenzi. Kulandela isinqumo lesingo lesihlanu kulezisebenzi ezedlula inkulungwane esizixotshe umsebenzi kumankampani achiyeneyo. Igqwetha elimela izisebenzi zeZuba umnumzana Lovemore Maduku utshele iStudio 7 namuhla ukuthi ukhweze udaba lolu eConstitutional Court ephikisa isinqumo seSupreme Court. Sixoxele siphathamandla seZCTU kobulawayo umnumzana Phesi Mcitsho yena othi ayaqhubeka amankampani ngokugumula izisebenzi mahlayana.
Abantu badanile emizini lapha izini ezimulini ngenxa yokuthi abaningi sebelahlekelwe ngumsebenzi ngendlela sesusa ithemba ukuthi ngabe kambe kusekhona lokhuyana okuthiwa i-job security kulona lizwe ngoba abaxotshiwe labangaxotshwanga konke nje bangabantu abangahlalisekanga. Sikhuluma senze nje ntungameli ekuseni namhlanje nje besihlangene labanye abaxotshiweyo abaxotshwe kufactory eyenza i-furniture eyokuthiwa i-TN okwakuthiwa i-modern furnitures betshengisa ukuthi ngabantu abahlulukelweyo abangaphathekanga ngoba bathe bemiswa limsebenzi bayimiswe bengekhaya bathunyelwa izincwadi bengekhaya ukuthi lingabuyi. Kwafonelwa u-HR ukuthi kabuye azokhupha ku-intanethi kwi-email izincwadi abadelivelela abantu ayebanika kungi-Saturday ekuseni. Kwathiwa kumele kujabe leven esegedile ukwenza lokho lamanje wenze njalo umuntu wenkosi wabanika-ke izincwadi kwasekuthiwa lawe ukusithathe yakho eqondane lawe eqotsha wena. Iyabona ukuthi into yakhona inzima ukuthi gwaze abanye iphinde izigwaze ekupheleni kwakho konke. Okuyikuthi yindaba ebuhlungu kakhulu ngoba abantu laba babebeneminyaka emibili bevele bengaholi. Nanku-ke namhlanje sebexotshwa besezindlini sebehlele kuthiwa betshelwa ukuthi lingabuyi emsebenzini.
Ukwenziweni pho baba Mcitsho lulungisiswe njani lolu daba? Abantu bakhangelele kini njengenhlanganiso emele izisebenzi?
Kuqakathekileyo Ingakutsho ntungameli ukuthi enye indoda okuthiwa Martin Luther King wathi ababotshiweyo yibo abenelisa ukuzikhulula, ngoba kubophileyo kuhamba ngakukhulula, angeke akukhulule ngoba lokho abe kubophele khona kuye kuyabe kumthokozisa. Kutho ukuthi zisebenzi okufanele ukuthi zikwenze ukuthi zibambane, zilisane lalo umkhuba omubi osuthe wehlela phakathi kwesizwe. Zifake kakhulu i-pressure uhulumende aguqule imithetho, afake imithetho ezakwenza ukuthi zisebenzi zivikeleke.
Kumnumzana Phesi Mcijo ngowenhlanganiso yezisebenzi kobulawayo iZCTU.
Inhlanganiso ezilithumi lanhlano ezisemsebenzini yentuthuko lamhla zithole usizo lwemali yamagrants phansi kwesikhwama sikamongameli Barack Obama weMelika oseUnited States, eseUnited States Ambassador Special Help Program. Intatheli zindaba ethu Mavis Gama usethulele lolu daba lona olufundwe nguPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Lezi nhlanganiso ezithole usizo lwamagrants zisebenza lozulu wemaphandleni oswelayo, njalo iningi labo kungabesifazana. Emkhosini wokunikezwa lolu sizo owenzelwa emahofisini womeli weMelika eZimbabwe, umnumzana Bruce Wharton utshele uZulu labameli balezi nhlanganiso abavele ezigabeni zonke zelizwe ukuba olwalonyaka usizo lubiza inkulungwane phose ezilikhulu lengxenye zamadola 149,000. Uwaton uthi lokhu kwenzakale ngemva kokuba abenhlanganiso ezedlula amakhulu amabili belobele iofisi yakhe bedinga usizo phansi kwesikhwama se-Ambassador's Special Self-Help Program. Bebekhona abaze bevelela ezigabeni zeMandebeleni, abenhlanganiso yeLupane Women's Center abasenyakatho yeMandebeleni, bona abathole usizo ngemva kokutshengisa ukuzinikela kwabo kunhlelo ezehlukeneyo okubalisa olokufuya imbuzi kanye lemisebenzi yokulima izivande. Okuyinto esekelwe umqondisi wale nhlanganiso yeLupane Women's Center unkosikazi Hilgard Mfukari, wakhuthaza njalo abesifazane ukuba baphatheke kunhlelo zokuzithuthukisa, basebenzise amathuba abawatholayo afana laleli elomeli weMelika.
Ngingakhuthaza omama ukuthi isikhathi sokuhlala simelele obaba sesedlula. Lesi isikhathi sokuthi siphume lati, njengoba baba babephuma iJumo besiye eGoli besiya kobulawayo besiyadinga imisebenzi ngesikhathi kuseselamafektori amaningi, ngesikhathi kuseselewenela. Thina kathi sesikukhangele ukuthi lathi njengabomama asiphumeni ijumo khonapha emakhaya, lathi sibone ukuthi singenzani ukungaphakamisa izimuli zethu, singenzani ukungasekela intuthuko phakathi kwemizi yethu.
Umeli weLupane West edalela ePhalamende umnumzana Martin Khumalo ubekhona laye ukuzosekela omama abavele esigabeni sakhe laba.
Kulama groups ayi-2 akhula embuzi azozifundi ngomama ababele esigabeni amawadzina chene iwade ngathi Jocholo lemenyezo abasithuthukise ukufuya imbuzi. Imbuzi ngale ziyafuyeka lula.
Umqondisi wekusile Rural District Council eLupane umnumzana Christopher Chuma laye ubekhona emkhosini onalowo.
Sacela usizo from United States Embassy basithembe basinika $9,000, just above $9,000. We are going to challenge this kulokhu zenu ukuthenga imbuzi. Uthele mama already kule project yembuzi, i-pass on God project. But the idea ukuthi kuempower omama economically. So kuzangcisa omama ngoba imbuzi ziyazala every time. So zabazilutshwane zingazala banika abanye, gcine everybody sele imbuzi.
Uchuma uthi bakubone kufanele ubambisana labenhlanganiso yabesifazane le esigabeni akiso, ngoba sebekunanzelele ukubana yibo abayinsika yentuthuko. Uhlelo lwesikhwama someli weMelika solutholise usizo olubiza izigidi ezedlula ezimbili zamadola eminyakeni elishumi edlula, njalo lusungulwe ngomnyaka ka-1980 ilizwe lisanda kuthola uzibuse ngenhloso yokuthuthukisa abaswelayo emaphandleni ikakhulu abesifazane. Abathole usizo lwalonyaka bagoqela inhlanganiso zasenkabazwe eChiumbumuzo Arts and Culture Association yaseGokwe, eye National Training Conference of the Arts in Zimbabwe, eye Mrewa, kuti eye Rupere Primary School eWedza lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngilibalela udaba olulotshwe nguMavis Gama eseHarare.
Abasakhulayo abahlala kwelinye lamalokisha kobulawayo angelamandla kagetsi sebeqale umsebenzi wokuletha amandla labe sebenzisa isola njalo sebefake izibane ezitaladeni ngemva kokufundiswa lomsebenzi ngenye yenhlanganiso ezizimeleyo. Kubika uNotando Spanda.
Iqule leli labasakhulayo abangamachumi amane lambili, i-42, seliqale umsebenzi lo ngemva kokuthi inhlanganiso ezimele yodwa yakwele Netherlands, i-SNV, ibafundise ukuba kwenziwa njani, kwathi ingxenye yalo yangeniswa kumabhizimisi okuthengisa impahla edingakalayo. Ilokitsha abahlala kilo eleCountry Park lileminyaka lingelamandla kagetsi, uzulu ehlezi emnyameni ngemva kokuthi inkampani ephatha lomsebenzi yehluleke ukuqhuba ngemfanelo ngokusilela kwemali. Unkosazana Shayelini Nkomo ongomunye wabasakhulayo laba njalo engumfundi kweyinye yamayunivesithi akuleli uthi bakhathazekile njengabasakhulayo bakulindawo ukuthi kungani bephila impilo yemakhaya nje bona besedolobheni kumnyama impisi idla umniniyo lingavele litshone ilanga kwesabisa lokuphuma ezindlini. Ngenxa yalokhu uthi bathe besizwa ngodaba lokuthi SNV ilohlelo lokukhuthaza ukusetshenziswa kwelanga kugaya igetsi basukumela phezulu ngoba lokhu kuphathisa indawo abakiyo kuphinde kubanike amathuba okungena kubhizimisi bethengisa impahla yomsebenzi lo. Amandla kagetsi uthi yiwo asekhuthazwa ukusetshenziswa emhlabeni ikakhulu elizweni elinjengaleli elithola amahola ayisithupha elanga lapho lichisa bhem.
Njengoba iCountry Park iperi urban area indawo esikhula kakhulu, so sesifikile endaweni leyana sesibuya lesola sithi njengoba kungela magetsi, njengoba kungela mathala itsukumnyama abantu laba bengathatha ama light awesola belayithe ngawo, even ama lighting strips bengawasebenzisa izindlini zabantu bekhanyise. So thina njengoba kungela mathala phandle, we have come up with the idea ukuthi sifake ama street lights azabe ngawesola ama lights la abe njengoba ama lights akona ama LED lights ayakhanya udlula la ama toilets ethu.
Umnumzana Samson Mathema uvele sekubhizimisi yokuthengisa impahla esebenza ngamandla elanga. Kulabo abavele behlala endaweni ezingela ntambo zikagetsi njengeCountry Park, uthi kulokukhalela lezi zintambo kungcono ukuthi uzulu wakhona ahle azithengele impahla yesola engadingi imvumo emuntwini. Uyazithengela nje uphanyeke ephahleni lwakho, okunye okudingekayo ukubeke endlini yakho. Uthi lapho uthenga impahla yakhona kuvamile ukuthi ibize intengo ephezulu, kodwa lapho usuthengile akusela enye indleko ebakhona ngoba amandla la uyabe usiwasebenzisa mahala.
Isola initial capital for any system normally intengo yakhona iyabe phezulu, but into enhle ukuthi isola you buy once off and then thereafter it's maintenance free, iyabe sithatha ipower yakhona elangeni. Kuyafanana lamagetsi ngakhayela abantu abasemakhaya, nxa bedonisa amagetsi zose yabatshaje i-transforma abatshaje le distance la i-setup cost yakhona is high nxa usendaweni evele ingela grid yamagetsi. So advantage so like ukuthi setup cost yakhona is high, but in long terms hayi sokuyimahara.
Inhlanganiso ye-SNV yasebenzelana logatsha lwabatsha lukahulumente ukuthi ngabasakhulayo abalesifiso sokuphatheka kulumsebenzi. Ophethe lumsebenzi kunhlanganiso le umnumzana Thulani Ncube uthi asikho isizathu sokuthi uzulu wakuleli aswele amandla kagetsi khona ilanga lichisa likhupha inhlanzi emanzini esikhathini esiningi somnyaka. Njengenhlanganiso uthi bayakhuthaza ukusetshenziswa kwalindlela ngoba iyalondoloza lomhlaba, ngoba akula kugetshwa njengamalahle kumbe ukuganyulwa kwezihlahla njengomlilo, kodwa ilanga livele alipheli. Uyasebenzisa okwendingeko zakho, umakhelwane la yasebenzise liyezitshonela kusenjalo ngelanga elilandelayo. Wengeze esithi kulamazwe anjengeJelimani asebenzisa lindlela kakhulu kodwa ayilitholi ilanga njengalokho okwenzakala kuleli.
Isola ngamagetsi esiwathola evela elangeni awoni umkhathi wethu okuwehlukene lamagetsi mebhesi wathola evela kuma fuel evela kubo khulu evela endaweni ezithile thina kakhulu kakhulu njenge inhlanganiso SNV senze iresearch iresearch ebizama ukuthi ikhangelele ukuthi kanti vele okwenza ukuthi amagetsi angafinyeleli ebantwini isola ingafinyeleli ebantwini kodwa abantu bevele beyidinga yona isola kangaka kuyini
indawo eziningi zemaphandleni lezinye ezakho eminyakeni esanda kudlula emadolobheni azilawo amandla kagetsi lalezo ezilawo iningi lihlezi liqunyelwa ngenxa yokusilela kwawo inkampani yezesa iyehluleka ukuqhuba umsebenzi wayo isithi abantu kababhadali indleko zabo ngakwelinye icele uzulu la ekhonona ukuthi indleko lezi ziphezulu kakhulu azihlawuleki ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingunothando Spanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Intatheli izindaba yeZimbabwe ehlala kwele South Africa mnumzana Mkhululi Chimoyo uthi usedlela evalweni kulandela imbiko ethi ulolwazi lokuthi intatheli izindaba enyamalalayo uItai Tsamara wabaleka waya kwele Botswana njengendlela yokufaka uhulumende esibeni esibi. Iphephandaba le The Herald lethule imbiko ethi usomabhizinisi mnumzana Energy Mutoti olilunga lebandla leZANU-PF watshela amapholisa ukuthi elinye njalo ilunga lezanu PF mnumzana Fidelis Feng nguye owamtshela limbiko. Kodwa umthodi utshele iStudio 7 ukuthi impela wakhuluma lamapholisa kodwa wengeza isithi amazwi la wayewatshelwe nguFeng. Uchimoyo uke wathwaliswa nzima. Zintatheli izindaba zamaphephandaba kahulumende ngomnyaka odluleyo kuthiwa nguye ubaba Jukwa owayeloba ngendaba zeziphathamandla zebandla lezanu PF ebulenjeni beFacebook. Kodwa kwavela sobala ukuthi kayisuye sixoxelo Chimoyo othi usengohlezi esethuselwa ngabantu abangaziyo ukuthi besithi kaveze uTsamara yena engazi ukuthi ungaphi.
Inkinga mfowethu abantu bonke bacabanga ukuthi yonke into abayibona ibhaliwe noma ubani ukuthi kuphi iyabe iliqiniso. So to an extent ukuthi sokunabantu ababekufona bethreaten ukubulala ukuthuma abantwana into ezikanjalo.
Ya kodwa ungasitshela ukuthi wona la amazwi esiwazwayo ukuthi kuthiwa wena nguwe owakhulumayo ukuthi uTsamara uzanyamalala ubhala kuFacebook kuliqiniso yini khona?
Hayi cha, oqala angaze ngabhala anything kuFacebook ngoTsamara. So uyamangaza ukubana kubuya kuphi kanjani.
Manje manyathelo bani wathathaya ngodaba lolo?
Hayi mina isikhathi esiningi nijwayele ukuthi uma uhlanya luhlanya angiluncedisi kubana luhlanya ngiyalubukela kanjalo nje. Kodwa into esisuka ingwarishe kakhulu ukubana mase ngithola ama-phone calls abantu bekhuluma this and that be-entertainer befuna ukuthi mina ngilethe uTsamara. Kanti wonke umuntu uTsamara uyamdinga, lami ngiyamdinga ngokwenjalo njengalaba abamdinga. Hhayi ukuthi ngiyazi ukubana uphi.
Lo mnumzana Mkhululi Chimoyo intatheli izindaba yeZimbabwe ehlala kwele South Africa obekhuluma icingweni leStudio 7 eseJohannesburg.
Live Talk lamhlanje sihluzeni bomama sikhangela inhlupho esibhekana labesifazana kwezemidlalo abakhala ngokuthi ilizwe kalinanzi amaqembu abesifazana.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Iziphathamandla zikahulumende weMelika namhlanje imiswe phambi kwedale leSenethi ziphendula imbuzo elukhoni ephathelane lesivumelwano esenziwe ngumongameli Barack Obama lelizwe le-Iran esokulungiswa kwezikhali zempubhiso.
Umongameli Barack Obama weleMelika usukuma namhlanje elubhekise kwele-Ethiopia lakwele Kenya. EKenya lapho kudabuka khona uyise kuhambo olutshengisa ukuthuthuka kobudlelwano belizwe lakhe lamazwe asezwekazi le-Afrika kwezomnotho. Ufika kwele Kenya kusasa ahle ayingena umhlangano wabosomabhizinisi abasakhulayo eNairobi.
Inhambo zikamongameli Mugabe sezidale inkulumo kuZulu okhala ngokuthi ngabe uyazinika ithuba lokulungisisa inkinga elizwe elibhekane lazo, njalo imali esetshenziswa kunhambo lezi iphathise uZulu, kubika uMavis Gama.
Lanxa ezinye zalezi nhambo umongameli Mugabe ezenza njengomgcinisihlalo wenhlanganiso eye-African Union le-SADC, uZulu uthi ufisa ngabe umongameli Mugabe uyathuma abasekeli bakhe kumbe baphathe intambo kweminye imihlangano yakhona, hatshi ukuba nguye kuphela ohlala esemoyeni njengenyoni. Unkosazana Kudzai Gombeza ngomunye wabasole kakhulu inhambo zikamongameli Mugabe.
Mbona ngani akuyenza ukuthi upresident wethu ahambe phandle kwelizwe ngenxa yokuthi kuya simohlela imali. Imali iningi kakhulu, so angiboni ukuthi ku-right lokho. And uyabona ukuthi ugugile upresident wangkhona, so akusayenzi. Kumele aphumule, ahlale endlini, and bona ngani kungcono anakekele umndeni wakhe.
Umnumzana Jabulani Shumba laye ngomunye othi kuyamkhathaza ukuba uMugabe undiza kokuphela esibhakabhakeni, kanti ekhaya umumo umimanzonzo kudinga yena ukuba azilungisise njengomongameli wesizwe.
Ngokubona kathi vele umkhonomo welizwe singawulungisa njani ubaba ehlala engohambileyo. Anti kumele sihlale phansi labantwana lemuli, anti bakhulumisane batshengisane okubi okuhle lokhu kungalungiseka, kodwa nxa ingekho kuyalungiseka njani. Khathi siyaqala khona abantwana bayaqala baxotshe ezitaladini, akula misebenzi, kodwa baba uyahamba ulungisana akulungisayo kuletayo.
Uhambo lunye lukamongameli Mugabe luthiwa lubiza imali ingxenye yesigidi esisodwa, kwesinye isikhathi yedlula isigidi lengxenye. Ushumba uthi okumethusayo ukuthi imali esetshenziswa zinhambo lezi ingathuthukisa ezinye inhlangothi zomnotho welizwe.
Njobe tathu uncane okubuya elizweni yakukhipha uhambe imali asiyethu yala. Yona le mali siyayisenza yini eyithathu uyahambe siyayinika abantu ngale ngaphandle. And futhi kuma ngobuningi kuma ngobulutshwane kujoni khonokho kuyingozi ebantwini, thina kuyasesabisa. Kati vele zayisumisa njani ilizwe imali siyikhiphisiya ngaphandle abantwana befuna imali emisebenzini anti kabaholi ezitolo ukudla kukhona kodwa sikwanisa ukuthi awemisebenzi kakula pho siyaphila sithini khathi silizwe lile ndlala kunje.
Umnumzana Pride Mkhono ingcwethi wezombusazwe utshela iStudio 7 ukuba ngabe unikeza abanye okubalisa abalandeli bakhe kungaba kuhulumende enhlanganisweni yeSADC le-AU.
Kumele bethumele abanye, ethumele uvice president bakhe, ethumele abanye abamlandelayo esadakhe, ethumele noma izisebenzisi esadakhe le-AU ziyemelela khona ngale zibe zimthetho hatshi sihambile yikho lokho esikutholileyo, yikho lokho esikuvumeleneyo. Sikubona lokho kuyikho kwenziwayo nje elizweni lonke, emhlabeni wonke nje jikelele, ngamanye amazwe langezinye inhlanganiso ukuthi kuyabe kuphiwana amathuba ohanjwa. Kodwa upresident Mugabe njengomuntu vele yena ongelayo inhliziyo yombuso ojikelele akathembi abanye bakhe ukuthi angabathumela bemelela, njalo yena kukhanya ngani uyakukholisa kakhulu uhamba emoyeni khonoko.
Umkhono uthi lezi nhambo zilakho ukuphazamisa impila kahle kamongameli Mugabe osele minyaka engamachumi ayithoba munwe munye lanye 91, njalo kuzasebenza imali yelizwe ukumelaphisa lapho engasezwa kuhle.
Ngakho ukuthi belokhu ehamba kuyamenza ukuthi umzimba wakhe njengomuntu ezegugile njalo impila kahle yakhe yabe ingamanga kahle. Kodwa impila kahle engamanga kahle kakhulu ngeyomnotho welizwe, ngoba nxa upresident Mugabe ehamba imali elizwe iyasebenza, engaphenduka esegula imali elizwe futhi kumele isebenze emayelaphisa phandle kwelizwe lapho kulezibhedlela ezidula khona. So lokhu sibona ukuthi ekugcineni kwakho konke yinothi yeZimbabwe yabe ichabalaliswa yokuhamba kukapresident wethu.
Lokhu kusekelwe njalo ngumnumzana Promise Mkhwananzi, enye njalo ingcwethi kwezombusazwe.
So siyamzwela kakhulu umongameli wethu ukuthi nga uyaziphumuza kulezi zinto ezinjengalezi. Okwesibili ukuthi ukuhamba kukamongameli kakhulu kuyaphazamisa ukuqoqwa kumsebenzi kahulumende. Ngoba nguye umkhulu kahulumende omele asupervise izinqumo zikahulumende. Ma engekho icabinet ayihlale lokudlala, kuba nzima ke ukuthi ukuthi abantu babone ukuthi i-progress yezinqumo zikahulumende imngaphi, ihamba njani, into ezimele zenziwe ziyenziwa yini ukuba zenziwe.
Kunje umongameli Mugabe mhlazi majumi mabili kusiya kwangamajumi amabili lanye kuyonale inyanga ukhangelelwe ukulubhekisa kwele Equatorial Guinea ngesonto, lapho aya ukuyangena umhlangano ophezu komkhuhlane we-Ebola olandela lo asanda kuvela kiwo owenzelwe eNew York kuviki ephelileyo. Lo nyaka zande kakhulu lezinhambo zikaMugabe ngemva kokuba kube lithuba leZimbabwe ukuthatha izikhundla zokuba ngumgcinisihlalo enhlanganisweni ezibalisa e-SADC le-AU. EleZimbabwe likhangelele ukuchiya lesi sikhundla sokuba ngumgcinisihlalo we-SADC kunyaka kaNcwabakazi kuwona lo mnyaka ka-2015, sekudedelwa eleBotswana elikhokhelwa ngumongameli Ian Seretse Khama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Khama.
Imidlalo yabantwana abafunda ezikolo zeprimary iqale lamuhla edolobheni lakoBulawayo, lapho amaqembu amela izigaba zonke zelizwe ancintisana khona kumdlalo etshiyeneyo. Intathe yezindaba ethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isigaba semanyikhalendiso esiphutshe imidlalo esiphezu kwengalani yemendulo ngemva kokuba sithwele imendulo zegolide ezine kanye lemendulo zesiliva ezintathu. Kundawo yesibili kuleqembu elimela isigaba seHarare lona elithwele imendulo zegolide ezine ndawonye lemendulo yesiliva eyodwa. Iqembu elimela isigaba esiqoqela imidlalo elakoBulawayo liqedele kundawo yesithathu lile mendulo yegolide eyodwa kanye lemendulo zesiliva ezintathu. Kundawo yesine kuleqembu elimela isigaba seMashonaland Central lithwele imendulo yegolide eyodwa kanye leyodwa yombala wethusi. Iqembu leMashonaland West lona liqedele kundawo yesihlanu lile mendulo eyodwa yohloko lesiliva kanye lezintathu ezombala wethusi. Kundawo yesithupha kutholakala amaqembu amabili athele eMashonaland East kanye leMaswingo, wona athole imendulo yesiliva eyodwa kanye lezimbili ezombala wethusi. Iqembu leMidlands lihlezi kundawo yethuba minembili lile mendulo ezimbili zohlobo lwethusi. Ikanti amaqembu amela izigaba ezithi iMatabeleland South kanye leMatabeleland North aqede imidlalo engela ngitsho leyodwa imendulo. Izigaba lezi bezincintisana kwimidlalo egoqela inguqu, ivolleyball, irugby, itennis, inetball kanye lebasketball. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kusenjalo sixoxelo Senator Sithembile Mlotshwa weMatabeleland South ukuze sizwe ukuthi imidlalo yabesifazana iyananzwa yini elizweni.
Ayikhangelwanga njengemidlalo eyabantu abaqeqetshileyo ngisitsho ama-professionals. Ngoba uzakhangela ukuthi even i-World Cup yabomama imali eyayizizayo incane, ayifiki ngisho nangaphi kwemali ezuzwa ngamazwe esponsa i-same soccer yabantu abangobaba. So lakhonapha elizweni lakithi asikayiboni imidlalo eyenza ukuthi umuntu ongumama abe le mpilo esisele emidlalweni leyo, whereas kuyi-art emangalisayo. Ngoba ukuthi umuntu abe yingcitshi kuyabe kuyisiphiwo sakhe sokuthi azuze impilo esenza lokho. Kodwa-ke asikakuboni kusenzakali ukuthi bangazuzani empilweni, ngoba kade sababone bani besenzani. Kodwa asikababoni ukuphumelela kwabo kwempilo sokuthi kube yinto engayenza ukuthi ababantwana basafunaundena. Khangela ubone ukuthi iqembu lelabo besifazana ukuthi lithole zimanjani liyasadalala size lesilokwe-Cote d'Ivoire ngenxa yokuthi akula muntu okuthatha kube yinto from government ngisethwa kusiya phansi ama-corporate. Akulo muntu okubonayo ukuthi kuqakathekile ukuthi iqembu leli lingayehluleki ukuthi lihambe liyefika lapho elifanele liye khona. Ukhangeleke lakhe abantukazana.
Sibonge uSenator Sithembile Mlotshwa weMatabeleland South. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo lilale.